Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mavili kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order, nor was it a challenge to my authority as head of state and government, not even as commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces.
Umongameli Mugabe uthiye uZulu weZimbabwe ethukuthele izolo ngemva kokwala ukusuka embusweni lanxa uhulumende wakhe esegenqulwe libutho. Kodwa incwadi kwezombusazwe zithi sokuphelile okwakhe. Ibandla lezanu PF lona lithi seliza kuya edalele parlamente lidinge indlela zokuxotsha uMugabe esihlalweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Umongameli Robert Mugabe uthiye uZulu weZimbabwe ethukuthele eganunwabu izolo ngemva kokwala ukwehla embusweni lanxa esexotshiwe kuZanu PF njalo lebutho seligenqule uhulumende wakhe. Embikwena wethule kumabonakude weZBC ehanqwe iziphathamandla zebutho, umongameli Mugabe ukulandule ukuthi amabutho ahluthune intambo zombuso esithi angenele kwezombusazwe ngoba bekulokulwisana kuZanu PF obesokuvimba ukusebenza kuhle kukahulumende. Uthe akukho ukuvukela umbuso okwenzakeleyo.
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order, nor was it a challenge to my authority as head of state and government, not even as commander-in-chief of the Zimbabwe Defense Forces. The command element remained respectful and comported with the dictates and mores of constitutionalism.
Okumangalise uZulu lamalunga eZanu PF ukuthi lanxa lelibandla limxotshile uMugabe izolo njalo lakhetha umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi alikhokhele, uMugabe kazange akhulume ngakho lokhu. Wenze nje angani akulanto enzakeleyo esithi nguye olokhe ekhokhela ibandla leZanu PF njalo nguye ozakhokhela umhlangano walomkhulu oweCongress ngompalakazi lapho okuzakhethwa khona inkokheli yalo entsha.
All these matters will be discussed and settled at the forthcoming Congress within the framework of a clear roadmap that seeks to resolve once and for all any omissions or contradictions that have affected our party negatively. The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over its processes, which must not be prepossessed by any acts calculated to undermine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public.
Siqhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Zenze Lendebele sambuza ukuthi uthini ngalindaba.
Mnumzana Nkomo, lami mvumelana lo president wethu MDC umnumzana Tswangirai ngoba la ngamatope sivili mnumzana Nkomo. Lami nginje ngimangele khonapha sivili ngibona sivili abantu izizalwane zeZimbabwe zichayiwe tenure. Iyo sibili tenya le sibili esingakwaziyo ukuthi vele qinisweni
uxolo sihlobo esithandekayo leso isiphathamandla sebandla le-MDC ngapha eMelika sizalethulela lolo daba kodwa ke siyeke kungxoxo esiyenze lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele. Umkhokeli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ilabanye abakhokeli bamabandla aphikisayo sebesole umgabe ngokwala ukusuka embusweni. Ibandla leZANU-PF lithe kungafika emini namuhla elokhe esala ukusuka embusweni. Lizamxosha lilandela umthetho othi umongameli ulakho ukususwa embusweni ngamalunga edale lephalamende. Ukuze lolu hlelo luphumelele, ibandla leZANU-PF likhanya lizadinga amalunga e-MDCT. Kodwa kukhanya kungaba nzima lokhu kulandela amazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi akula hulumende wobambano oza abazawenza le-MDC ngoba ukususwa kukamgabe kuyinto eqondane leZANU-PF kuphela. Umnumzana Muzi Ncube obekhuluma ngelapho engo-MDCT ngapha eMelika wethule amazwi akhe elaye ngalolu daba. Kunjalo nje sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya yena othi akumelanga uZulu weZimbabwe ayingene impi yomdeni weZANU-PF.
Engithanda ukuxwayisa amaZimbabwe yilokhu kunye lomphakathi. Eyomdeni kayingenwa. IZANU-PF nxa isidecide ukuthi yona ngokwayo ifuna ukurikhola umgabi ngokwezano kabakwenze njengokumfaka kwabo akulani lami nawe ngaphandle nxa ungumuntu wezano. Into embi yokuthi siyobona le ami isingenela kwipolitics yamabandla ezombusazwe kanti-ke bona ngabezomvikela. Akulunganga yikuganga yikuxhwala lokho okwenziwa yi-ami. Kodwa siyachaba nxa bekwenza ngendlela yokuthi bafuna ukuthi belethe inguquko ezajabulisa uZulu wonke jikelele. Hhayi lokho ukuthi benze inguquko ezavikela uhlangothi oluphile olezixhwali phakathi kwezanu. Hhayi lokho sibona ngani angikhothi abahlale zulu kunye nabantu beZimbabwe bakuvuma lokho. Nxa njengoba kunike i-deadline yakusasa ngokuthulisa umgaba ukuthi bangarizayinanga sebezakuya e-parliament ukuthi bezame ukuthi-ke kwempintshitshe. Balelungelo ukuyenza khonokho, i-constitution iyabavumela. Yiyo indlela okumele ukuthi behambe ngayo, that's the constitutional vote. Sokuzamela ukuthi bebe le nani lama-MPs abaningi azavumela ukuthi i-impeachment yakhona i-proceed.
Bazalithola yini inani lamalunga edale abawadingayo ukuze benelise ukuxotsha umgabe abeZANU-PF?
Nxa bengasabanga lawo lawo ma-MPs kutho ukuthi into yabo ayizukuya phambili. But ngemva kokulalela inkulumo yakhe mina ngilesiqiniseko sokuthi hhayi vele bona bonke njengabantu abangathembakalanga mdabuko wabo. Kukhona balakho ukuthi sebengaqalisa ukujikelana kathesi njengoba yena undoda uqinise ekhulumi ukuthi uyake khona kwi-Congress and uyi-preside over i-Congress. So asazi ukuthi kozala nkomunye kathi impelaviki but usechile ukuthi yena uyake khona kwi-Congress yabo le abakiyo and uyi-preside over it. Engakwazi ukuthi uzapreside njani njengoba kube le-extraordinary central committee meeting namhlanje ebandla lakhe yaresolva ukuthi yena bafake isimo sokuthi kabakamfuni. Kumbe lawo malunga abezile ku-central committee ngamalunga okumele abe khona kumbe ngamalunga we-faction kamnangagwa akwazi muntu. Kodwa okusalayo ukuthi eyomdeni kayingenwa. Thina i-interest yethu isuka ibe khona nxa sokuyi-parliament. Ngoba njengabantu abaqhangele nje kabanzi kakhulu kwezomthetho la sifuna ukubona ukuthi umthetho eZimbabwe labawufakayo bazawulandela yini. Ngabe impeach umgabe ngabamimpeach belandela leso siqu sombuso abasifakayo akula problem that. but sizibuhlungu ngendlela okudlalwe ngayo ngamahlabu ezulu kunye nabantu beZimbabwe nje jikelele ekuthi bebiza abantu sengathi kuthinti yakhona yinto ezahlamulela umthwakazi namaZimbabwe wonke jikelele, kanti bona bazenzela nje into yabo yokuthwala into yabo yevanu. Abantu sebekhangele ukuthi hayi sesizakuba le-GNU yesibili, sesizakuba nokhulumende womanyano wesibili, ingxenye ezalungiselela i-environment ukuthi kuba lokhetho umnyaka ozayo ekupheleni kwawo kumbini lapho kwakuvunikele khona. Ah, nawo ngithi namase siyathela idata manje emhlane, oyisathela labantu ndawoni ngedata manje emhlane, uthela hayi lento we-transition lethu elikhuluma ngakho lokhu, asikunje ngidinga lokhu, leyi i-problem yezane esidilayayo ezizane yinto esiku-government singazibonela wathi ku. So kune-problem khonapho ofokankomo.
Abe-MDC ubona bevuma yini ukubambisana le-ZANU PF edalele parlamente ukuze bakhiphe umgabe njengoba usitsho nje ukubana ubaba uChinamasa uthe kabafuni ukusebenza le-MDC akula hulumende omanyano oza kwenziwa kabawufuni?
Nansi-ke inkemenkeme yendaba ekhona mfokankomo. Ukhumbule ukuthi iningi labantu abasephalamende lamhlanje abangamalunga e-opposition bangamalunga e-opposition ngoba into ababengayifuni kuzane ngomgabe. Nxa lamhlanje sekuthiwa umgabe kahambe, bavele emdabu wabo ngabantu bezane, balakho ukuthi bazavota ndawonye zezane. Kodwa engakwaziyo njalo ngike ngamkhulumela ngoba phela nanku laye kasodole ezichibi angazi ukuthi uphisika njengoba enguye yedwa umuntu olilunga le-MDC kawelshinyuko sephalamende, angikwazi ukuthi yena uza kumisa ukuthini kumbe ba uzavota ndawonye labo-Tsvangirai labo-Tsvangirai nxa bengavota ndawonye labo-Chinamasa singazi njalo. But okusalayo ukuthi ngabe funa ukuzigcikela njengebandla eliphikisayo abahambe bevotela bevota ndawonye labo-Chinamasa ukuthi umgabe kahambe. Kambe shuwa ungathi umuntu ufica umuntu emnyenge ekuhlahleni ezibophele ube usufuna ukuyamdubula, kanti waye ungagcina ihlamvu lakho lo uzalusebenzisa emuntwini okuhlaselayo umgaba usenalutho kakho kule-election. So yisikhathi sokuthi ngakuthi amabandla aphikisayo ahlakanipha ngoba amanzi angalapho adungekile, balakho ukuthi bengasebenzisa ukudingeka kwamanzi lokhu ukuthi kungenele izimi yona i-United Nations force labo-SADC le-Africa Union ezolungisa udaba lweZimbabwe lola. Akukhona ukuthi kube ngamasosha asiza sicele ukuthi umbani okumela kuse, hhayi lokhala somsebenzi wabo lwa. So asazi ekuvoteni lapha ukuthi whether bona abantu bakamogeni bephrisila ukuthi bazakuyavota ndawonye yini nabantu bezane ukuthi umgabe beni-impeach. But kumele kumzwisise ukuthi ngabe impeach umgabe kuyini abazakuthola bona from that, ngoba uvele umgabe sezihambile. Akumedi ukuthi impeach umuntu elimbona ukuthi vele sokomlingi yagcina sezihambile kakho kune-election.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilitane. Siphinde saxoxa njalo lencwadi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngibona ngani utshengisele ukuthi vele umgabe ngumuntu olenkani. Njengomuntu umuntu olenkani okwakuqala ubengananzeleli ukuthi sexotshiwe adini le-ZANU PF. Ukhuluma wathi ku-Congress izabe lokhu ekukhona engiyokhokhelayo. Nxa ehamba i-Congress abe yi-ordinary member ngoba bamxotshile phansi. So ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi badabukile, abantu abaningi badanile, abantu abaningi bale-stress, kodwa-ke yinto abamele be-expecte umgabe. Bese ngifithi khona mina actually ngibona ngani uncede kakhulu umgabe into ayenzileyo ngoba i-opposition ibisiphaba kakhulu becabanga ukuthi into le ingenge yabo. UChinamasa bakhumbuzile emini ukuthi hhayi le yinto yezane yasiyomphekeni. So lokhu okusezayenza kathesi umgabe semele empitshe iparlamente, yikho lapho ama-negotiations amele aqalise khona.
Abanye besabela ukuthi sokungaba lodlakela ngoba abantu bathukuthele vele kabasafuni ukumbona umgabe. Ubona kungaba lodlakela yini?
Mina ngibona ukuthi izaba lodlakela because balokhu vele abantu bezane abantu bebekwazi umgabe angayala ukuresigna. So iprocess esisele ukuthi bezize iparlamenti beqotshe umgabe, asumi ukuthi abantu bakamnangagwa balawo ama-numbers eparlamenti because nxa bekhona abantu eparlamenti abangafundelani lento leyo abangasapoti umgabe abangasapoti umnangagwa bangehluleka, yike lapho asebefuna khona i-opposition manje ukuthi bemkhiphe umgabe. Okunye esikwaziyo ukuthi umgabe ayeke wenelisa ukubusa engelaphathi ngoba that means even akulanto angayenza. So singabuzana nje ukuthi ulaphana kwesikade singenani but lapha sekukhona kathi sivele uyahamba akule indlela umbuzo ukuthi uhamba nini
lokuthi uyahamba njani njalo
yey lokuthi uhamba njani kodwa iParliament ngamxotha ngayi iParliament ngamxethanga abezani vele abasezi bezimile ukusebenza laye that means ngala nto azayenza kuhulumeni
umnotho weZimbabwe wona mhlawumbe bekuza phanga kube le mpawu zokuthi ungavuselelwa yalubana ethe wasuka ngophangisa umgabe kodwa njengoba esithi ukhona esingathi ngama markets ubona simanjani labo abakwamanye amazwe ekade sebekhangelela ukuthi bengaletha izimali zabo eZimbabwe
uzananzelela ukuthi ngamalanga la amabili kuphela izinto i-stock market seZimbabwe sibize imali engange $2 billion ngento eyenzakalayo so lokhu sekwasetheke kakhulu umnotho welizwe ngoba bakhona abantu abadeqama ukuthi bevuka kusasa kuyakule mongameli omutsha iZimbabwe yabe iqhubekela phambili bavuka kusasa besembusweni kamgabe siyakwazi ukuthi kathesi igovernment ayisebenzi ngokufaneleyo ngoba uminister of finance onguye waphepha umgabe usejele okutshengisela ukuthi khona izimali azihambi ngendlela so nxa i-crisis le ingazange yalungiswa basinya singaqasa ukubona ukushota kwesiyeni singaqasa ukubona ukushota kwezinto ezitolo so umnotho weZimbabwe ovele ukukhula ungaba sengozini kakhulu nxa ingxakano le ingabe lokuyi-continue ihlendakala
umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe abamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai sebesole kakhulu uMongameli Mgabe ngokwalela esihlalweni sixhume ilunga leMDCT ngapha eMelika umnumzana Muzi Ncube ongunobhala jikelele waleli bandla eMelika
umnumzana Nkomo lami mvumelana lo president wethu MDC mnumzana Tsvangirai ngoba langa matope sivili mnumzana Nkomo lami nginje ngimangele khona apha sivili ngibona sivili abantu izizalwane zeZimbabwe zichayiwe tenya iyo sivili tenya le sivili esingakwaziyo ukuthi vele eqinisweni i press conference yena leyana sonke besimelele izizalwane zeZimbabwe ukuthi engxenye umongameli umgabe uzakutsho phakathi kwabantu bonke world over ukuthi sechiya isihlalo sombuso so into yakhona isimangalisile phela sime sama sonke sicina sidakeka sonke amaZimbabweni ukuthi kathi kuyinokuthatha isikhathi ngokuthi uthi hayi mina sengisehle embusweni just like that simple kathi sesibona mabhikitsha General Labo Chwenkamet ngazi sebefihla amaphepha ngaphansi asazumbe iqiniso lokuthi kulento ekhona kumbe nje umuntu obezifakela iphepha lakhe phansi yabona kasisakwazi thina yabona kathesi into esikhona ukuthi sesifuna yena uSibusiso Moyo onguye wabuyayo ku ZDC phakathi wasitshela ukuthi khona izinto zime njani sesimfuna uSibusiso Moyo kathesi ukuthi abuye futhi azositshela ukuthi kanti kuhambe njani laphansi
sizabona yini abebandla lakho amalunga ebambisana leZANU PF bemxosha umgabe njengoba selikubeke sobala ibandla leZANU ukuthi kalifuni uhulumende obambana
ya kulapho kunzima khona khonapho emnumzana Nkomo ukuthi oPatrick Chinamasa nxa befuna ukuthi nangu umgabe bemkhiphe bephinde ngapho bakhuluma amazona lawo ukuthi abafuni incedo ukhanye kusasa kwakhona sinxa sokubehlule sebe siya kuParliament bebefuna futhi uncedo from Gida. Gida thina abeMDC kutshengisa sibuthi labo ngamadopi into abayenzaka bayazi sibili bona labo abantu bezana.
Umnumzana Muzi Ncube ngunobhala weMDCT ngapha eMelika.
Umsakazo weVOA Studio 7 ulethulela indaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe. Ulandela uhluthuna intambo zombuso libutho. Lalela izindaba ngo 6:30 AM, 2:30 PM, lango 7:30 PM eZimbabwe. Lingasixhuma kumagagasi athi 909 MW, 4930, 1580 laku 6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe Facebook athi VOA Ndebele, The VOA Shona. sicela lisithumezele konke elikubonayo lapha likhona.
Umanyano weSADAGI uzahlangana kusasa kwele Angola uhluza udaba lweZimbabwe. Kodwa njengoba umongameli Robert Mugabe esethe kahluthunelwanga intambo zombuso njalo akula nkinga ekhona eZimbabwe, uZulu uyazibuza ukuthi kambe iSADAGI izaluphatha njani lolu daba. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sifanda.
Ngibona mina ngani iSADAGI izazama ukukhulumisana noPresident Mugabe ukuthi bazi ukuthi ngempela mpela ukukhuluma lokhu akhulumileyo ukhulume ekhululekile yini, kumbe ukhulume ngemva kokuba ethusele ukuthi akhulume ngaleyo ndlela. Bathi sebeqeda ukwenza njalo besebehlaziya babona ukuthi isecurity kumbe ukuthula kweZimbabwe kuqine kangakanani. Khonokho kuqakathekile ngoba yikho okukuprotocol yabo ukuthi okusemthethweni wabo ukuthi fanele bagcine ukuthula phakathi kwamazwe wonke ase-Afrika. Angiboni umhlangano wabusekela ukuphumelela siya phambili ngendlela yokuthi noba ngabe uPresident Mugabe utheni namhlanje kusamele bahlaziye bazisuthise bona ukuthi ukuthula kweZimbabwe kuqinile njalo akuladiko lokuthi amasosha angakhipha uhulumende okhethiweyo.
Ubona abezanu PF ikakhulama wovets athi sebezaqhubeka ngemizamo yokuxotsha umgabe edalele ePhalamende. Kodwa ubaba uChinamasa uke wakhuluma sithi yena into le kayilani labantu bamabandla aphikisayo njalo uthe kabawufuni uhulumende wenkazatho. Singabona yini besenelisa abezanu PF ukuthola usekelo lwamalunga awe MDC edalele ePhalamende alubana bethe baqhubeka ngokumimpeacha umgabe?
Ngangisizwa abanye ebengikhulumisana nabo bathi inkulumo ekhitshwe Chinamasa itshengisa ukuthi kuzaba nzima ukuthola abantu kwe-MDC abazavumelana leZANU PF ukuthi baqhubeke phambili besenza njani. Kodwa udiwo olukhona olumqoka ngibonakala abantu abaningi abakalulandeleli ukuthi abebutho lababa bathethele luhlangothi abazimiselanga ukuthi uPresident Mugabe akhitshwe esihlalweni umbuso ubusuthathwa ngu-Vice President uPhelekezela Mphoko. Ngalelo ngibone ngani la malunga eZANU azaphange aziswe ngabe buthi ukuthi ngeke bakhiphe uPresident Mugabe kungakabi lesiqiniseko sokuthi ozathatha umbuso lowo akusuye uVice President Mphoko kodwa kube Emmerson Mnangagwa.
Yena Mnangagwa abezanu PF iCentral Committee ixoshe umgabe yathi senguye okhokhela ibandla, umbona emingaphi yena kukho konke lokho?
Ngibona ngani mina Mnangagwa bethabe kangaka kakhulu ngalolu daba, kodwa ngibona ngani usezasuka abuyiseleke emuva kakhulu ngokuthi uPresident Mugabe uthe khona yena uzabe khona uCongress yabayenzayo. Kodwa ngibona ngani okunye ofanele sikunanzelelisise kahle ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe labebutho bavumelene ukuthi bazafaka uMnangagwa bazambuyisela kugovernment kuCongress. Khonokho kungenza ukuthi ukulwa lokho kuzani PF ukusuke kube ngconywana ngemva kweCongress. Singazi njalo ukuthi kunokuvumelana iphakathi kukaPresident Mugabe labebutho.
Kodwa ubona kungaba lokusebenzelana kuhle phakathi kwakhe yena uMugabe loMnangagwa ngemva kwayo yonke lenyakanyaka eyenzakele?
Ngokukhuluma kwaziphezela Mugabe namhlanje ntambama kutshengisa ukuthi uphezela Mugabe ubemqhubela uMnangagwa nabanye bakhe isandla ukuthi ukhulumiswane ukhotiswane umlotha. Ngibone ngani uPresident Mugabe ubengani uyazama ukuvumelana lawe ukuthi inkathazo njalo lokungazwani bekukhona, kodwa sefuna ukuthi ukuthi kuyiwa phambili kukhulunyiswane kukhulunyiswane umlotha. Ngibone ngani uPresident Mugabe ngabe ezibona esekhonene kakhulu ukuthi ubezama ukukhulumisana umlotha, uzazama ngendlela yonke ukukhulumisana umlotha lo Vice President Mnangagwa.
UDr. Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe.
Abokholo lesiKristu sebeqale umkhankaso okukhulekela ilizwe ukuthi lingabi lodlakela kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso weZANU-PF libutho. Ubathabile Masuku uvika ngomkhuleko oqhutshelwe kobulawayo izolo.
Abantu abavela kumabandla ehlukeneyo bahlangene bezothandazela ilizwe leZimbabwe elibhekane lenhlupho eziningi ngemva kokuhluthuna kombuso okwenziwe libutho ngeviki edluleyo. UZulu kobulawayo laseHarare ubetshengisela ezitaladeni ebambane lebutho ethi umbuso kaMgabe sokumele uphele efuna engafuni. Ekhuluma leStudio 7 uReverend Usen Sibanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance eyiyo eqoqela umbuthano uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Samabandla akobulawayo aqoqela Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iZimbabwe Council of Churches, like Catholic Bishops Conference ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe sikhangele isituation esilayo kathesi.
Ilunga ledale lePhalamenda elimela iNkayi South elelikhona kulomthandazo uHonorable Abednego Bebe uthe indlela yokubonga okutshengisela okwenzakale.
Well, namhlanje abantu balokho besatshengisela ukuthi hayi bakuthi okwenzakeleyo kubakhulule. Ngibonani ke namhlanje umcimbi lo khona ngokuthi abantu babonge kakhulu lokuphuma kwabantu ngobuningi babo.
Umfundisi Kevilton Ndlovu we Church of Christ uthe umthandazo lo ngokuthandazela ukuthula elizweni leZimbabwe ukuze kungabi lokuchitheka kwegazi kodwa konke kulungiswe ngokukhulumisana.
Singumphakathi komthandazo ukuthandazela ilizwe lethu leZimbabwe ukuthi ukuthula uNkulunkulu asinike ukuthula ngoba kukho ukuthula ngaphandle kokuthi kusikuphiwe nguNkulunkulu.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha eNational Youth Development Trust uLiberman Bebe uthe umthandazo uqakathekile nxa kukhangelwe okubhekane lelizwe.
Sihlanganelene lama-church ukuthi sikhulekele ilizwe lethu leZimbabwe. Kunenge okwenzakalayo elizweni lethu, kunenge esifisa ukuthi kwenziwe ngendlela ehlukeneyo. Siyakwazi sonke njengamaZimbabweans ukuthi kusukela ngolwesithathu kuliviki kube lenkalakatha yengxabano kuleli lizwe. So esikujongileni ukuthi sikhulekele ukuthula, sikhulekele ukuthi labo abaphikisanayo bakwazi ukuxoxisana kuhle ilizwe lethu leZimbabwe liqhubekele lisiya phambili.
UZulu elizweni lonke jikelele kasawufuni umbuso kaMugabe kodwa kafuni ukuthi ilizwe libe lokuchitheka kwegazi. Umongameli Mugabe udume kakhulu ngocuku lokubulala. Umhlubulo weMathebeleland ulokhe usafuthelene ngodaba lombhuqazwe njalo ngesikhathi sombuso kaMugabe abantu abaningi abanyamalalayo lababulawayo ngenxa yokuphikisana laye. UMgabe ubuse eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980. Khathesi seleminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa elokhe ebusa. Umongameli uMgabe uleminyaka engu-93. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umdumo wezihlenge nijayelidala umoyi Bob Marley ehlabela kamnandi ingoma ayihlabelela iZimbabwe ngo-1980 sisanda thola uzibuse. Lingayikatshana sihlobo zami silolunye uhlelo lwezindaba ngesikhathi sika 2 PM. Lingahamba katshana sizaphenduka ngo-2 o'clock emini siphenduke njalo ngo-7 ntambama lapho isiyabe siqhubeka ngokulipha izindaba ngokwenza galayo okwamanje sengiphumile enkundleni lichone kuhle igama nguNtungameli Nkomo.